uhulumende lo awuxwayisi abantu ngendlela ehlelekileyo ngenxa yokuthi kathesi sebephumise i-statement yona leyo besithi abantu benanzelela ukuthi nxa izulu leli lingabuya bekwanise ukuthi besuke endaweni zona lezi. Kodwa mina kathesi lapha engikhona vele i-information yona le ayingafiki. So lokuthi sebeyenze ama-efforts ukuthi besebenzise even amapholisa kumbe amasotsha ukuthi bexwayise abantu bebetshele ukuthi kulento enjalo engenzakala vele akukayenzakali. So kusitshengisela ukuthi uhulumende vele akakafundi lutho, akakatshintshi lutho. Abakwenzileyo kathesi ukuphonga ubhala phansi bethi ubona kulolutho abalenzayo. Kodwa thina ngombono wami mbona ingathi bamele besebenzise njengamapholisa kumbe ababalisi omphathisikolo labanye abasebenzela uhulumende ukuthi betshele abantu into eyiyo. Kodwa kwakathesi hayi asithabanga kahle kahle ngendaba abayenzileyo leyo. Sifuna ukuthi bona bebe on the ground betshele abantu into engayenzakala ukwenzela ukuthi abantu bebekwazi.
Uvalo lona luthini ikakhulu nxa sikhangela ubunzima elibhekane labo ku-cyclone Idai?
Uvalo luningi kakhulu ngoba nxa sikhangele lapho esisuka khona kathesi sesiphonga ukuthi sesikhokha umoya ukuthi into sokungathi sokungcono siza ukuthi kulokunye okuzayo futhi kunzima kakhulu sisanda ku yazi sisanda kubhujelwa ngezihlobo labangane akukacaci lokuthi kuba njani. Uvalo luningi kakhulu vele sibuhlungu ukuthi kambe kungaba kanje thina sisanda kusuka endabeni engaka kunzima singathi kunzima.
Uncedo luthola ngemfanelo yini njengoba uyasho ukuthi lisazama ukwakha kusakuningi okumele likwenze mpela?
Abantu abaningi abakayakhi imizi yabo. Kodwa singathi njengezakhamizi besizama ukuthi sincedisane ukuthi siyakhe lokuncedisana labanye abadilikelwa ngemizi ukuthi bebe lalapha endaweni zokuhlala. Kodwa okwakathesi into esingathi eyenzakalayo ukuthi abantu bebenikwa umuthi owe-cholera, into ekade yenzakala kakhulu okuthi ama-centers a-establishiwe abantu abaningi bebenikwa umuthi wokuthi bezivikele from i-cholera. Kodwa kathesi ukudla okuphathiswa abantu bekuhamba ngendlela engcono. Singathi ngokuhamba kwesikhathi umumo susiba ngcono. Abantu sebengathi sebethola usizo ngendlela engcono emelibe yiyo. Sokungathi sokucaca kancane.